Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhla ka 8 Mfufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru obese Britain wetheswa icala lokusebenzelana lebandla leZANU PF. Ibandla lakhe lithini ngalokho?
Umama Mujuru waphuma kuZANU nje waphuma waphela weza ephathini lapho kulabantu khona iZimbabwe People First. Asilavalo ngalokho kule qinisa siyakwazi ukuthi waphuma.
Ibandla le-MDCT lithi lizagcwayisisa amacala etheswa amakhansila amane lomsekeli kameya abakobulawayo. Sile ngxoxo lesiphathamandla se-MDCT kobulawayo.
Sina sithi umuntu uqale gagwetwa uqale phiwa ithuba lokuthi ngesihloba sithi uya innocent until found guilty by a competent case. Lapha nizama ukuthi umuntu ubanjwa licala sehambe emthethwandaba.
Lamuhla silengxoxo lokukhokhela inhlanganiso ebona ngokusebenza ukuqotho kwentatheli izindaba iVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Loft Dube. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru wetheswa icala lokusebenzelana lebandla leZANU PF. Lokhu kulandela uhambo lwakhe kweleBhilitane lapho okuthiwa ubonakale esehla emoteni yomeli weZimbabwe eBhilitane, abanye bahle bathi kukhona ukuchaya amanzi. Ibandla lakhe lithini ngalokhu? Sixoxe lesinye sezikhulumeli zaleli bandla umnumzana Methuseli Moyo saqala ukumbuza ukuthi kungali iqiniso na ukuthi umjuru usebenzelana nsitha lebandla elamxotshayo.
Ye leyo yimbiko engamanga kanti sina sizikwazi eZimbabwe lapho ukuthi ngabe ufuna ukungcolisa beshile abangakukhuluma ngawe kade umuntu wezanu. Umama Mjuru waphuma kuZanu nje waphuma waphela weza ephathini lapho kulabantu khona iZimbabwe People First. Asilavalo ngalokho kule qinisa siyakwazi ukuthi waphuma layo iZanu iyakwazi yithi lalingalele icabanga ukuthi yenze njani. Yona leyo imbiko ichoyo leqinisa ivela kiyo iZanu.
Bakhona njalo khona le eNgilandi abathwalise nzima ibandla lenu besithi unkosikazi Mujuru uyazi imfihlo zeZanu indaba engazivezi ezifana lokuthi $15 billion yaya ngapi lokuthi kwaqilibelezwela njani uCap.
Abantu bangabakhululekile ukuthi bakhuluma abakufunayo abakuchoyo. Siyakwazi kuvela kwabanye abantu bamanye amabandla. Indaba ye 15 billion indaba yazo umuntu wonke, indaba yakhulunywa ngupresident umgabe ngokwakhe. Kungumlando wethu sonke abantu beZimbabwe, wonke ama-political leaders, wonke ama-party ukuthi sidingisise ngemali leyo. Akusomlando kaMjuru yedwa. Njalo akusomjuru yedwa oyekuZanu waphumayo kuZanu. Baningi abantu abaphuma kuZanu. Kodwa siyakwazi ukuthi umuntu nxa eku-government esasebenza ku-government uyafungiswa. Kuthi official secret kulokunye ongamelanga ukukhulunywa uhulumende lo azaphume. Wonke umuntu owangena kuhulumende wafungiswa akekho ezamuzwe ukukhuluma lezo mfihlo. Kodwa khona ukuphuma emephandle emehedwa laphanda efuna ukuthi alwisona lo mbuso wezano khona. Sikubona kwanele esingakwenza ukuthi simxhase simncedise sikhiphe iZanu. Yikho lapho kuzavela khona zonke lezo zinto. iZanu ingafike ukuphawa.
Manje uhambo lwakhe lona lolo olokuya eEngland libona luphathi sani njalo ukhangelelwe ukuya ngapi esuka khona?
Ngaza ke ngitsho ukuthi uza kuya ngapi esuka khona le mbona uzaphenduka ekhaya. Kodwa uhambo lokuya eEngland la kwamanye amazwe lokuvakatshela izizalwane zeZimbabwe eziphetheya ngiboniswa ngohlelo olukhona ekhaya ngapha esiluphetheyo olokulungiselela ukhetho. Okunye okuqakathekileyo ubonana labantu bamazwe wonke yona lawo. IZimbabwe leBritain kuyazakala sokule minyaka elikhulu eleminyaka phezulu ukuthi century iZimbabwe leBritain sevele bezwanana. IBritain yayivele ikolonize iZimbabwe kulobudlelwano obukhulu endabeni zenotho, endabeni zoncedo ezokuncedana. Yikho ke njenge-episcopal ukuthi umama Mjuru kuyozaba president ngo 2018 kumele adlelane lamazwe wonke ahambe eBritain kuphela uyahambe eAfrica eSadathi naphingaphi maybe lokhu kweBritain yikho kungabe sokubazisa ubuhlungu labo bona abangazavuzi eBritain ababekuthanda kuyakhona.
Lo-ke ngumnumzana Methusele Moyo ongomunye wezikhulumeli zebandla leZimbabwe People First ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ibandla leMDCT lithi lizagcwayisisa amacala awetheswa amakansila amane lomsekeli kaMayor abakwobulawayo bengafunyanwa belamacala bajeziswe. Lokhu kulandela imbiko yabanye abathi impela abahlanu laba bengaba babuthelela izidanda zokwakha bezithola ngokungekho emthethweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa. Saqala ngokumbuza ukuthi ibandla labo lithini ngalolu daba.
Sina sithi umuntu uqale gagwetwa uqale phiwa ithuba lokuthi ngesihloba athi uya innocent until found guilty by a competent case. Lapha nizama ukuthi umuntu ubanjwa licala sekuhambe emthethweni ndaba osemthethweni hathi okuka baba ukaswele khanya ngani sebathonisile yena njengogqweta waphinde wabaxotsha. Sina simelele ukuthi umthetho kawulandelwe baphiwa isikhathi baze bazivikele mbekulecala. Thina i-corruption asivumelani layo kodwa kwakhathesi iparty ithi layo iza kwenza i-parallel investigation ngoba siyakwazi ukuthi ukaswele wagijimisa umthetho lowana owe-amendment bill local government evele eqophe iHarare leBulawayo ngoba bafuna ukuthi kotha bonke ama-councillors awe-MDC indawo zonke bafake ama-commissions abo balungisela i-2018 general election.
Uyatsho wena ukubana lina lani lizagcubungula lolu daba ligxwayisisa ukuthi libone ukuthi kwayenzakalani. Ngobani abazayenza khona lokhu?
Hathi baba, i-MDC libanja elicolekileyo. Sile procedure ye-discipline siyakwazi kwenzakele egwelu lakho egwelu kusathumela abantu bahamba bayacungula baficwa bale corruption baqotshwa iparty basaba nabantu njalo ethitungwiza iparty iyacubungula yafica bengcolile yabathini abaqotsha. Yikho ke iparty yethu ine-national committee nationally okutshengisa ukuthi akulalutho esizakwe lesaba but ngifuna ukutshela abantu kuhle ukuthi ukaswele ngasompolisa njalo kwasojaji kungalandeli ukuthi ebe esenzani ngomthetho lo owawuphonga ukuhambisa eParliament njalo le-legal committee legal parliamentary committee ingawuhluzanga konke kwakuvele esongela abantu bakobulawayo nge-council yabo. Lapha kobulawayo singathi i-council kuphele elahlekiweyo ngitshela abantu bakobulawayo silembali yakobulawayo to be the best councillors to be the best council khathesi efuna nje ukungcolisa esenzela khonoku ukuthi abantu zokubuya kumavoti sebesithi bona hayi i-MDC ibolile akulakubola siyakwazi ngake ngipreempte konke khathesi kodwa sizamelela i-committee ezafakwa ngupresident Tsvangirai izecubungula lokho okuthiwa ngubaba ukaswele. Kazange athi abantu abangu-5 kuphela uthi ama-councillor wonke angu-24 yena efuna ukuqotha ama-councillor wonke wasetiya nje amahlanu ukuthi abantu bathi hayi ubalance otherwise evele ejonge ukuqotha i-council yonke elama-members e-29 councillors wasesithi hayi yena ujonge ukudiliza njalo kathethi siza kubona sokubuya i-commission leyo izediliza iBulawayo ibisifaka abantu bezanu kuphela. Siyadana ngalokho okwenziwa nguhulumende ephambanisa ukubusa kwezabelo. Thina sifuna i-devolution kodwa kathesi kaswele ngafuna ukukhuluma ngayo.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. okhokhela inhlanganiso ebona ngokusebenza ukuqotho kwentatheli zindaba i-Voluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube, osandakhethwa ukukhokhela inhlanganiso yabonozindaba emihlabeni jikelele ye-World Council of Journalists, uthi intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela uhulumende lezi zimeleyo sezisebenzelana ngoba zisenkingeni efanayo. Sixoxe lo Dube othi bayazama ngamandla abo wonke ukulungisisa lolu daba.
Ludubo olukhulu ebesilalo leli ukuthi uhulumende wethu ubenga sohulumende osebenza kuhle lentatheli izindaba. Njalo into esibona lapha esizayenza ukuthi njoba nisesikhundleni lesi umsebenzi okukhulumela intatheli izindaba ngumsebenzi oqhubeka nsuku zonke. Njalo nithemba ukuthi ngizaqhubeka phambili silokho sikhulumisana lohulumende ukuthi akaphucule indlela intatheli izindaba esebenza ngayo. Ngumsebenzi omkhulu, ngumsebenzi ongapheliyo, ngumsebenzi esehlala lokho sikhuluma labo nsuku zonke ukuthi besebenze lani kahle le intatheli izindaba.
Nxa abanye khona lapho emhlanganweni likhuluma ngodaba lweZimbabwe ikakhulu ukuphathwa kwentatheli izindaba, bathi
umsebenzi ukuphathwa kubi kwentatheli izindaba asomsebenzi okhangelane leZimbabwe kuphe. Kule amazwe amaningi kakhulu besisizwa ama-report amanye amazwe ukuthi kule ntatheli izindaba esemajele esifika kuma-15 ezidlula amathumi amahlanu. Kwezinye indawo kule ntatheli ezibuleweyo ngokwenza umsebenzi wazo. Ngiyavuma nje ukuthi isimo sokuphathwa kwentatheli izindaba eZimbabwe asimanga kuhle, kodwa sibe sesikhangele umhlaba wonke jikelele. Into engaphathi kuhle intatheli izindaba eyenzakalayo kathesi ukuthi uthole ukuthi intatheli izindaba ziyahlukunyezwa, ziyabotshwa, ziyabulawa.
Manje wena umsebenzi wakho uzaba uyini kahle kahle ikakhulu nxa sikhangele konoko esikhuluma ngakho kubana intatheli izindaba ziphathwa kahle ekhaya?
Thina umsebenzi wami kakhulu kathesi kulo msebenzi kuyafuze ngibe lilizwi lentatheli izindaba sikhonone nxa kusenzakala into embi engaphathi kahle intatheli izindaba. Into esibona ukuthi kusukela namhlanje sizaqala nxa uhulumende esenza into embi sibalobele incwadi sibazisa ngokuthi lo lokho abakwenzayo into embi. Njalo umsebenzi wokuphikisana labohulumende abahlukuluza intatheli izindaba umsebenzi ofuze uhlale usenziwa.
Lo ke ngokhokhela inhlanganiso ebona ngokusebenza okuqotho kwentatheli izindaba i-Voluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Cyprus.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Butho Lezwenyathi owenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center. Siphatha ucwaningo abalwenzileyo emakhaya ngodaba lokulondolozwa kwamasiko kanye lenhlelo zokuzilibazisa. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Ye, akusitshele ngocwaningo lwenu lolu, kuyini ebelikujongile njalo litholeni?
Amagugu International Heritage Center ngenyanga kaMay ngalomnyaka ka-2016 yahamba emaphandleni, eMatopo, eMzingwane, eBedbridge laseMangwe, wonke lawa ngama districts aseMathebeleleni South. Sisenza ucwaningo lokukhangelisisa sidingisisa ukuthi kathi ezemidlalo lezi lezokuzilibazisa zimi kanjani, ngoba ezikhathini eziningi sibona ezemidlalo zivame kakhulu emadolobheni, kodwa thina njengenhlanganiso evele igxile emaphandleni sasesithi sifisa ukuthi sincedise laba benza ezemidlalo wabenza okokulondoloza amasiko, sibancedise benze umsebenzi wabo. Kodwa singakakwenzi lokhu kumele siqale sidingisise ukuthi kuyisima kanjani. So sasesisebenzelana ndawonye nezikhwicamfundo singena sihamba sidinga laba benze ezemidlalo abalondoloza amasiko, sibabuza ukuthi badivele bona basebenzela ngathi, benza msebenzi bani, mzuzo bani abayitholayo, zinhlupho bani abahlangana lazo, njalo amakhansili abo kumaphandla wona lawo esikhuluma ngawo abancedisa njani. Sathe sikutholile lokhu sakucubungula sakuhlanganisa sesesiphuma negwaliba okuyilo esizalilontsha khona lapha kobulawayo mhlaka 13 eNational National Gallery kuqalisa ngo-11 sibikela uZulu ukuthi hayi ezemidlalo kasikho ukuthi zisemadolobheni kuphela kodwa kukhona okwenzakalayo emaphandleni. Ngakho amafitshane esakubonayo ikuthi okugcweleyo kakhulu ukuthi abantu benza umsebenzi wokubaza bebaza nje kumbe izinyamazana kumbe imiqhano indiyo bese kusiba khona lokuthunga njalo kwezingcebethu kwamacansi kusenziwa ngomama lokho yikho okuvamileyo kakhulu. Then lapha lalaphayana uzathola amaqembu ahlabelayo ahlabela ingoma zesintu imbube bese kusiba lamalutshwana athaye zebhendi ezakulezi nsuku. So ngoba emaphandleni vele yikho lapho kulama-resources ama-natural resources izihlahla kanye lotshani yikho uzathola ukuthi ama-crafts yiwo avamileyo kakhulu. Bethi besebenza benjalo abantu bakithi uzathola ukuthi hayi abakwazi ukuthi nxa bengabantu abenza ezemidlalo kumele babhalise ku-National Arts Council ulwazi lwakhona lokhu kabalalo njalo lolwazi lokuthi iziphi inhlanganiso ezingabancedisa ngezimali zokuthi bazithuthukise ulwazi lonalolo luyasilela. Njalo ingatsha zikahulumende ezikhangela ezemidlalo lezamasiko kazicace kuhle emaphandleni. Uzathola ukuthi kukhona okunye okubanjwa i-Ministry of Youth, okunye okubanjwa i-Small and Medium Scale Enterprises, okunye okubanjwa njalo zingatsha ze-Women's Affairs. Bonke bona labo babesenza izinto zemidlalo sokugcina kungasaphathwa kuhle ukuthuthukisa kwezemidlalo. So ngokunye khona ke sasikubona. So nxa sibika igwaliba leli ngevikezayo sinxuse ingatsha zikahulumende, abanye abe-National Arts Council nezinye izinhlanganiso nje ezenza okwamasiko lemidlalo ukuthi hayi bantu bakithi kulenhlupho lezo abantu bakithi ngasibaxhaseni sibancedisa ngalezi zindlela ngoba inhlupho esizibonileyo yizo lezi.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha ukulungisisa konke okungahambi kuhle elikubonileyo?
Thina vele yamagugu International Heritage Center singakenzi kuhlelo lolu esilwenzayo. Vele sile cultural center yethu emadojeni ungaphuma nje ngo-Robert Mugabe Road uphuma koBulawayo udrayiva 60 kilometers usehle siyaphansi khonale uzafika endaweni yakithi 60 kilometers usuka koBulawayo. Indawo yethu ivakatshelwa kakhulu ngabantwana besikolo, izakhamizi zakhona pho koBulawayo lakwezinye indawo jikelele. Sibafundisa mayelana ngesiko lakithi elesintwini sililondoloza njalo. So thina vele sesiwuqalile umsebenzi wokuthuthukisa ezemidlalo lamasiko emaphandleni ngesenta yethu leyi esayakhayo esebenza malanga wonke evakatshelwa ngabantu abashiyeneyo bezofunda ngesiko lakibo. So kulokho esesikubonile njalo kule nhlelo esesizazisungula ukuthi njengoba sesibone la amaphutha abantu bathi bona bafisa ukuncediswa ngale ndlela sesixhasana njalo lezinye inhlanganiso ezikhangelane namasiko lezemidlalo sesizabona ukuthi sincedisana njani ngokusemandleni ethu.
Hayi, siyabonga Mdluli, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Butholezwe Nyathi owenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Mkhula Ncube isakhamuzi selubhani.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba. Ngiyabonga nami, ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni.
Kunjani elupane khona ngapha?
Hayi elupane, umumo wangikhona. Izinto kazini mazonze lapha. Indlala ikhona kulezi nsuku, ilanga selithisile izifuyo seziqalile ukucaka, asikwazi ukuthi zalima njani lena. Sezicuka sibili izifuyo lapha, amanzi atholobela njengoba izulu lingananga kahle. Namhlanje nje njengoba kunjiyana kungolwesihlanu, i-social welfare ikhanya ibabizile. Mina ngilapha endaweni ngathi vele yikhane moyona. Ya kayikayisa makhelwane wangicela ngendlela yendlala lesilayo ukuthi ndoda njengoba ubona kunje sengizuze isigawu lapha kungcedise makhelwane njengoba ulolwazini ungincedise lapha ekulokhuzeni la ukuzuzuze mbijana ngoba udampa yenalo namhla ngikhuluma ngaye abayamhola khona ngale baba njengoba ngile muli efika 14 abanye bala ma-12 abanye ama-17 kambe u-50 kg engayisupplya yini imuli liyana okwenyanga yonke akwenzakali kani ithwele nzima lokungumbhida lokunganisa kulima imithombo lapha akuphathisi ngitho ngoba ukudla vele kona kuyashota kakukho esiyibuya sixakwa njalo la izifuyo zethu fuyo lazo sezibuye zacaka sezichuba ukuthi uzidingele ukudla uhambe ubutha le nkotha le nxa usenelisa ukuthi ukwenzeni imali ukuthi yethenga ifidi kayikho baba kani ayizuzakali singazi njengoba kuthiwa kule nyanga ekupheleni kwayo kuzabuya yona ifondo amboni mina ukuthi izasiphathisana
uthula abantwana abangaki
mina imuli engilayo egumeni lami ngile 40 makhanda sibili apheka mbiza yinye 40
omdala unganani lo mncane unganani
ngathi engilayo sibili imuli sokungabazukulu ngoba mina ngikuma 6 years abadala labo omunye abantwana njengoba kunjeyana baba awuzizali omunye omdala wahamba usegoli khona le sesiyadingela kasike sisikahle ukuthi ngabe ngabhoma ngendlela yokuthi la wapho ngokucamula engalazi ngikwalo eziphelelezi esiyafika khona omncane ukhona ungekhaya la umuntu ongasebenziyo njengoba imisebenzi kayikho abanye laba labo baphuma imizi yabo into efanayo siyafanana ngoba bale mizi yabo futhi abazukulu engilabo abantwana bentombi njengoba liyakwazi ukuthi kazana kukhona ukuthi azale asozulahle yikho ngiza ngisithi ngile muli elamakhanda angu-14 adlambiza yini
manje njengoba usitsho wena ubana kungani kule ndlala enkulu lezi nsuku uphila njani uyiwondla njani imuli yakho yena le labantwana abangu-14
ye bekulinye imbhida khona phana umama yobuzwa ngisitsho ngithina emakhelwana wangicela ukuthi hayi ngizizwe kuyinjini lapho ukuthi sibumbe isigayo isigayo lesi ngizasifaka pho kangila ololwazi lenjini lokuthi engisebenzisela injini yami ukuthi ukuze ingithathe isikhathi esithi ungangincedisa ukuze sincedisane makhelwane la uzuzo wokuthi ungaphathisa umama njengoba la ukhangele ngale ngesigidini engathi la ubulapha uzuzo okuncane
nxa kuyikuthi lilanga liyapheli labantu uyabugayisela abantu abangaki nxa usithi thina yililanga elilabantu abaningi
so njengoba kathi sikhuluma abantu bazazuza khonke abazazuza okungodamba bakwani ukuthi ngagaya obo-15 kusiya ku-16 ngoba kukhanya izigayo ngani ngezinyenganyana esigabeni sami laphana egandangula kule-2 ngezendini kuyekuthi lapha edaluka lapha abakhona abaholela khona kule-1 igedi kimi lapha lakho i-1 phezu lapha kule-1 esentisi laphana zikhona lakanye le-10 so abantu babe besisheyana abantu nxa ngithi ngizuza abantu sibili obo-15 17.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuzaba njani lapha ekulimeni lapha njengoba ukhala ngokuthi kungani kunzima inhlanyelo yona izatholakala
nansi inkinga baba inkinga enye imangalisayo ngoba kunje besiyeleni njengoba ngikhala ngalo kalizuzakali ukuze ngithi ngithenge nje inhlanyelo kunzima baba kunzima sibile izinhlanyelo lezi zizahlupha siyakhathaza sibile kangikwazi ukuthi sesiphila ngomthandazo baba umthandazo kunkulunkulu onguye wasidalayo nguye sesikwazi ukuthi kuzabe kuvuke kubonise ekunika lokhu lalokhu umkhuleka ucela uzabe kunika lokhu lalokhu kunzima kunjena le nhlanyelo kayikho
hayi kuyabongeka ukuxoxa lawe ungavaleli isuzulu
ngikulungile baba hayi ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni ngicela nje wonke uzulu osezimbabwe ukuthi hayi nomumo osokhona elizweni lakithi lapha hayi bakithi kasizameni ukuthi sibambane siguquke izinto ngoba ukuze izinto zibe nje zisomele kungenxa yehulumende yayo yikho-ke ngiyabonga kakhulu kulaba silalela sonke i-67 sangane sixhasane sibili sithole ivilinye ukuthi asizameni ukubambana ukuze siguqule elizweni lethu lapha ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle abelilalele kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba besixoxa khona lo mnumzana Mkhula Ncube isakhamuzi selubhane kwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lo Councilor Mpokiseng sibanda ka ward 19 emalindi enkayi esichazisela ngokwenzakala esigabeni sakhe siyakwamukela kuhlelo Councilor
hayi ngiyabonga lami kungena emsakazweni wena ukuthi ngibe lani
kwenzakalani esigabeni sakho khona ngapho enkayi emalindi bathini abesifazane
abasifazane okwakathesi bakhala ngendlala ngoba akula kudla kokuthi banikeze imuli okwaneleyo ngoba asithola ngalutho emasimini saba lendlala enkulu kakhulu ngokusinela kokunakwezulu so lakathi sinje sesiqalisile nje ukuthi silungiselele ukuthi si njoba sokuyisikhathi sokuthi sokuzafika isikhathi sokulima sesiqalisile ukubiya izintango lokuthi sibe sizamazama lokuqoqa inhlanyelo ekuthi sithole ukuthi sizahlanyelana ngoba sibona kungaba ngcono ukuthi njengaba sifazane sike saxoxisana ngakho ukuthi kungono siqinise ukulima amazele esintu ngoba umumbu ungani ususiba isusimela ukuthola amanzi aneleyo akula manzane lokuthi izilimo zethu zanelise ukuthi zivuthe ziphele.
Amabele esintu yiwapi lawo njalo belixoxisana ngalolu daba sokutheni?
Ukuze sixoxisane ngalolu daba sinanzelela ukuthi ukuna kwezulu lenalele lalonyaka ngendlela elime ngayo. Sithe sezama-field days kunanzelela ukuthi kulabo kade belime amabele kube lobubelo ngoba loba bekungela lutho olukhona oluhle kodwa siyenzile ama-field day senzele ukuthi sifundisane ngokuthi kuyini okuqakathekile nxa isimo sisiba yilesi kumele sime ngayiphi indlela. Senzile ama-field day kulabade belima amabele inyawuthi amabelebele ocheda kube ngcono silibatholele okuncane ukuthi bathole okwe-porridge yabantwana kodwa thina esesiqinise umumbu asiphuma ngalalutho kwahle kwatsha sibili kwalala phansi kwaba ngamahlanga ngesikhathi singafanelanga ukuthi kube sebusika amahlanga asaba amhlophe asithola ngalutho.
Ye, kodwa amabele wona lawa lenyawuthi bakhwabitha yini abantu bayejayela impuphu yakhona?
Kunzima ngoba besesinesikhathi eside sesijayele khona ukulima umumbu kodwa ngokubona ukuthi umumo wethu ususiba nzima sesibona kungcono ukuthi abantu abethu sibafundise ukudla okwesintu ngoba amabele esintu wona alemisoco eyaneleyo kodwa umumbu ulula vele nempuphu yakhona ayihlali isikhathi eside emzimbeni womuntu.
Ye, so kufika enhlanyelweni lapho-ke?
Okwesintu kungcono kakhulu ngoba inhlanyelo yesintu ungazithwele i-10 kg iyalima inkalakatha endawo engaba lokhuzeni i-2 hektha kodwa eyomumbu ukuze ulime ilokhuzeni i-hekthe uyawusungenisa ilokhuzeni i-20 kg yenhlanyelo.
Kodwa khona kuyathembisa yini emkhathini?
Ya, umkhathi besiwubona usiba muhle langendlela ilanga elichisa ngakhona besiba nethemba ngoba sibili kwesi sikhathi kuyaba nofasimbi sibili amayezi wabone siba mahle ukuthi siyathemba ukuthi kuza kuba ngcono ngoba yikho kusenza ngalesi sikhathi sesisemasimini sesivele sesibiya sibili izintango zethu abanye bayathela imiquba ukwenzela ukuthi nxa sesisiyalima kube ngumsebenzi olula.
Bathola ncedo bani abesifazana khona ngapho enkaya labanye?
Akunzima ngizakuchasisela kabanzi ngokuyikho okutholakalayo noba kunganelisi kodwa yikho kukhona. Okukhona esikutholayo kathe sikule mali le efakwa yi-World Vision Program i-KG Transfer ukuthi uyathola imali yokuthi wanelise ukuthi ngemuli yakho layo uthenge ukudla ngithi okokudla inyanga yonke. Kuzothi laba abanye abangazange bangene ehlelweni ngoba ayanelisi la ukuthi ngathola ukuthi ithatha abantu bonke. Laba abangatholanga labo futhi kabanelanga kulolu hlelo lokuthi i-Food for Assets, Food for Work. Uhlelo lwe-Food for Work luqale luthatha abantu abayi-32 lwaya lwajova kathesi kuye nalinyanga lungenisa abantu abayi-64. I-64 iwadi yabe namavillages angu-5 kuba nzima ukuthi ewadini abantu bonke babhenefithe kusokusiba nabalutshwana abatholayo ukuthi ku-64 yenaleyana likhalkulate ukuthi amavillage yenu mangaki bese likhalkulate ukuthi ivillage yodwa ayingenisa abantu loba abangu-15 kumbe 13 so ukuze ukhave ilokuze iward yonke kodwa abantu bonke babesele ngaphandle abaningi uyabe sesenzela ukuthi at least abalutshwani bana labana bathole okuncane kodwa bathole i-50 kg ngenyanga yonke. I-50 kg leyo bayithola kanye ngenyanga yanela imuli yakho loba ungazibe nemuli yabantwana abangu-10 ngoba abangu-14 kumbe i-16 kodwa uphiwa i-50 kg kuphela.
Hayi, siyabonga leyo ngcazelo, sithemba kuzalunga.
Hayi, ngiyabonga ukuthola ithuba leli ukubana ngixoxisane lani ngilethe imibono yami ukuthi lami ngichasise ukuthi phakathi kwesethu isigaba kuyini esilangathi ukuthi ngaze yancediswa ngakho. Ngiyabonga silibe nelanga elihle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loCouncillor Mpokiseng Sibanda kaWard 19 eMalindi enkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle singakehlukani wathi sikhangele ezinye izindaba ebesilazo ukuhlelo lothulwa lamhlanje. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru wetheswa icala lokusebenzelana lebandla leZANU PF. Olivalelisayo igama nguChris Gande Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.